VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 yesonto mhlaka 21 kuzibandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla aphikisayo akumanyano we MDC Alliance abe lomhlangano omkhulu oyirali lamuhla, lapho aqhubeke esithi umnumzana Morgan Tsvangirai nguye okumele ancintise isikhundla salomanyano.
Basimelela ukuthi singene eminyakeni omutsha wona lo wa 2018. Kathesi sesiqalisile ukwenza imihlangano yethu. Kuthange sasilokumhlangano wethu wahamba kuhle sibili. Lamhla silomhlangano wethu wokubambana. Ngiyabo ngikhangelela ukuthi uza kwenziwa kuhle. Enti abantu bonke babambene kakhula kulwa. Akula kuthethisana. Abantu bahamba bazihlalele nje besenza umhlangano bebambene bonke.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahati uthi kuzaba lophenyo ngodaba lwegugurawundi, njalo sekhuthaze abantu ukuthi bekhulume bengesabi ngalolu daba.
Bakhangela iZimbabwe yonke ukubana ngubani ongaba ngu-vice president. Wakhetha ubaba apha ngakithi emathebeleni sabo, ubaba u-KCD Mohati.
Imota ezintathu ezikankosikazi Grace Mugabe lomntanakhe umnumzana Russell Correia eziyenze ingozi izolo ntambama sezikhululwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla aphikisayo akumanyano we-MDC Alliance lamhla abe lombuthano omkhulu oyirali, lapho aqhubeka isithi umnumzana Morgan Tsvangirai kuphela nguye ozancintisa kwisikhundla somkhokheli walumanyano. Ngasikhathi sinye bakhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ahloniphe isisekelo sombuso esavele ebantwini, njalo kuqhutshwe ukhetho ngesikhathi esabethwayo, hatshi ukwenza santando. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalandeli bala mabandla iningi lawo kungabe MDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai abakade beze kulo mhlangano wokuqala owenzelwe e-Epworth ukukhankasela ukulungiselelwa kokhetho lwalunyaka batshengise ukuvumelana lenkokheli yabo, besithi ukugula kukamnumzana Tsvangirai akulandaba. Obemele umkhokheli ongomunye wabasekeli bakamnumzana Tsvangirai, umnumzana Nelson Chamisa, uthi umanyano mabandla aphikisayo yiyo kuphela indlela engasusa umbuso weZANU-PF.
Ongu tineke tine hunzanzanza kwe ma MP ne ma kanzela. Asi profi edu ilipana president.
Abaze kulo mhlangano ababalisa ophethe isikhundla sokuqoqa ngezomhlangano ebandleni le-MDC elikhokhelwa ngusikhwica mfundo Welshman Ncube. Unkosikazi Helen Mhlanga uthi ukhetho luka 2018 kuyilona thuba lokuba ususwe esikhundleni umbuso kamongameli Mnangagwa leZANU-PF.
Ngile izwi eli-1 ukuthi ngicela abantu baqinisele ukulalela abamongameli bawo, because ZANU-PF those are all lies. Akula qiniso uku-ZANU-PF. It was just a driver to be a conductor and a conductor to be a driver. So mina ngithi kubantu beZimbabwe, kube abantu be-Alliance, bamba nani abantu, bamba nani liyenze one thing. Nxa sisiye kuvote, livotele umuntu oyi-1, Morgan Tsvangirai.
Lokhu kugcizelelwe ngumgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazane emzini we-Epworth ebandleni le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai, unkosikazi Sazini Kayitano.
Sasimelela ukuthi singene eminyakeni omutsha wona lo wa 2018. Kathesi sesiqalisile ukwenza imihlangano yethu. Kuthange sasilokumhlangano wethu wahamba kuhle sibili. Lamhla silomhlangano wethu wokubambana. Ngiyabo ngikhangelela ukuthi uza kwenziwa kuhle. Enti abantu bonke babambene kakhula kulwa. Akula kuthethisana. abantu bakhamba bazihlalele nje besenza umhlangano bebambene bonke.
Inkokheli yalamabandla akumanyano MDC Alliance ikhuthaza njalo abamanye amabandla aphikisayo ukuba aze azomanyana labo ukulungiselela ukhetho luka 2018, ethi ngoba kuyiyona ndlela yokulinqoba ibandla leZANU-PF lona eselibuse lelivizwe selokhu lathola uzibuse ngomnyaka 1980. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Imota ezintathu ezikankosikazi Grace Mugabe lomntanakhe umnumzana Russell Goreraza ebezikungozi yomgwaqo eBotswana zikhutshiwe lamhla ezandleni zamapholisa alelo lizwe. Intathe ezindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imota ezimbili uhlobo lo-Range Rover kanye le-Porsche zikhululwe ngamapholisa eMochuti duze leHabroni lamhla. Esithathu iRolls Royce yona yahle yakhululwa ngemva kwengozi ngolwesihlanu ebusuku. Usibalukhulu wenkamba yeMochuti umzana waja Zambezi uthi noma nje imota lezi bezigcinwe enkambeni bekungekho okunuka santungwane, zigciniwe nje njengazo zonke imota ezingena engozini.
Akuda lutho olunye silicabangelayo. Imota sesizikhululile esikwaziyo ukuthi sicwayisisa ingozi kuphela. Akula okunye okukhona.
UZambezi uthi abanikazi bayenelisile ukuthatha iPorsche kodwa iRange Rover ilokheyisele ngoba ilohlupho ingenelisi ukuhamba, kufuna ukuthi ithwalwe ngenye. Amapholisa athi asaqhubeka sichwayisisa imbangela yengozi. UZambezi esithi zonke imota zontathu zikamnumzana Gorizara zangena engozini. Ababona ingozi ngamehlo bathi enye imota ehluleka ukufaka imiqobotsho ngesikhathi ezinye zilinde ukuthi inkomo ziqume umgwaqo emangweni u-Atisia duze ledolobho leHabroni. Ngolwesihlanu kusanda kutshaya ihola lechumi lantambama, imota zikagorezela zathi zisamile zagudlwa emaceleni imota yelomtshayeli wehluleka ukubona ukuthi ezinye zilinde ukuthi inkomo zidlule. Imota zontathu zibikwa zibiza imali ephezu kwezigidi zamapula lechumi njalo besendleleni zisiya eSouth Africa. Bekulamahungahunga wokuthi umnumzana Gorezala usesuka eZimbabwe siyahlala eSouth Africa njalo wayezama ukukhipha imota lezi eZimbabwe. Akwacaci ukuthi sezizadlulela eSouth Africa nini. Nankoke zonke zidinga ukulungiswa ulandela ingozi yomgwaqo, kukanti iRange Rover yona ayihambi. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngisabro kule Botswana.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uthi kuza kuba lophenyo ngodaba lombhoqazwe wegugurawundi, njalo usekhuthaze abantu bemandebeleni ukuthi bengesabi kodwa bakhulume bhadla leKhomishini ye-Truth and Reconciliation bengelakuthandabuza. UMohati ukhulumela amazwi ekolitshini leJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic izolo kusenziwa idili lokuthakazelela ukukhethwa kwakhe ukuba umsekeli kamongameli welizwe. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu ebezisuke endaweni ezijeneyo zelizwe zithe gwaqa ekolitshini leJoshua Nkomo Polytechnic lizothakazelelwa ukwethulwa kwesikhundla somsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati. Umnumzana Mohati uthi kuyadingeka ukuthi abantu bakhumelane umlotha bathandane ukuze kube lokuthula elizweni. Loba njengayiqambanga ngebizo igugrawundi bekusobala ukuthi ukhuluma ngayo esiduzulu ngeke aqhubekela phambili ezondana ngenxa yendima ezijiyeneyo. Uthi komitshini ebona ngokuxolelana e-Truth and Reconciliation isizaqala umsebenzi njalo umphakathi ukuzamela akhulume lokhu afuna kwenziwe ukuze kube lokuthula kwele mandebeleni.
Chiefs, headmen, call heads, we will be coming to you.
Zinduna, bosobho, siyeza kini leKhomishini yokuthula lokuxolelana ukuzokhuluma lana. Likhulume iqiniso lingelakuyesaba lokuthandabuza. Lisitshele ukuthi senzeni ukuze kube lokuthula, ukuze iZimbabwe isuke lapho ekhona kathesi iye lapho elifuna khona.
UMohati uthi ilizwe leZimbabwe seliqala kakutsha kusukela lapho ibutho lihluthuna umbuso kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Uthi kuyadinga ukuthi abantu bonke basebenze ndawonye ukuze kube lentuthuko elizweni.
Let me conclude my few remarks.
Manini ngiqedise amazwi ami amafitshane ngokuthi iZimbabwe sokulilizwe elitsha kusukela mhla ka 15 ngolwezi sesile Zimbabwe entsha njalo ngokuhlangana kwezihlakalo umhla ka 15 lwezi lilanga lami lokuzalo.
Uchalimana webandla lezano PF omnomzana Rabelang Tweni uJomo Hadu yethulwe nguNkulunkulu ukuba ngumsekeli kaMongameli welizwe njalo izithunywa somuntu wonke.
Ngizakuthatha ngokuthi ngithi ubaba uPindi nguye othelwe nguNkulunkulu yosikelwe nguNkulunkulu endleleni wathi hayi thatha lo.
Umphathi ntambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bednico Ncube uncoma umongameli Emmerson Mnangagwa ngokukhetha umnumzana Mohadi esithi kakaza nqotsho kukhetho eBeitbridge.
Bakhangela iZimbabwe yonke ukubana ngubani ongaba nguvice president. Sikwazibana amavice president angu-2 wakhetha ubaba apa ngakithi emathebeleni sabo ubaba uKCD Mohadi.
Bekulabalimi kanye labosomabhizimusi abamhlophe kulomcimbi njalo umnumzana Tweni uthi lokho kuveza ukuthi ilizwe leZimbabwe alinabandlululo ngembala. Umnumzana Mohadi uthole inkomo eziyisishiyagalombili kanye lezimvu lezine izipho ezivele kubandla leZANU-PF la kuZulu. Abanye abakade bekulomcimbi bagoqela abaphathi ntambo bakahulumende abagoqela umnumzana Obert Mpofu kanye loSimon Khamoyo kanye namakhosikazi u-Angeline Masuku loSthembiso Noni. Lobanje uMohadi bethengelwe amakhekhe amabili kazange wadla noma ucezu nje. Singazi kumbe kalithanda ikhekhe uMohadi kumbe besesabela ukuthi lokhu okwehlelwa umongameli Mnangagwa nyakenye edolobheni leGwanda lapho efakelwa iChef bekuzamehlela laye ngoba besijwa abadala ukuthi ukubona kanye ikubona kabili.
Fambeli fambeli ubusa. Fambeli fambeli.
Albert Ncube oyendaba zeStudio 7 eMajawandeni eGwanda.
Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi liqinisa amalungiselelo alo okhetho oluzayo ezigabeni zeMathebeleland South, Mathebeleland North kanye lakobulawayo leMidlands zona ezazisaziwa ngokuthi yiMthwakazi. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo uthi bazimisele ukumisana lebandla leZANU-PF kanye lemanyano yamabandla aphikisayo uyona ecajangelwa ukuthi yiwo alesekelo olukhulu elizweni.
Kuliqiniso sibili sizamisana lawo ngoba vele lapho sesihambe khona abadala badimisele ukusupporta kakhulu umbuzo omkhulu abasibuza wona ukuthi kanti lalivele lingaphi isikhathi sonke lesithwele indaba ezimnandi kangaka amaphathi zonke lawa ikakhulu ayeHarare ebuye ezosiqila sithi singabavotela bathathe konke okuyikudla kwethu bayekudla khona ngale Harare. Thina vele kasibe sabi njalo sithi thina abadala bayasithembisa lapho esihamba khona ukuthi hayi liza le program kumbe le project engumehluko kulama project esesike sawabona ngoba lama parties zonke khona awalando ayiphetheyo ephathele eMathebeleland leMidlands singathi ngase sibuhlanza sithi ngumthwakazi alalokhu kuphela abakuphetheyo okulokwenza lawo bezinkokheli awungelani labantu abaphansi ngale bengakho kwebukhokheli.
Kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla lakho lokukhululwa kwawo njalo sizwa lokuthi selivunyelwa ukuthi libe lemhlangano ubona ingani lizasebenza ngcono yini kunsuku ezizayo?
Thina loba siyabotshwa loba kabasibophi sizaqhubeka sisenza inhlelo zethu. Okusikhuthaza kakhulu ukuthi umumo esiphakathi kwawo kathesi okuqhubeka amalunga ebandla lethu ebotshwa badlula kiwo bona laba bonke omnangagwa labobani bani abathi bakhulula ilizwe leZimbabwe badlula kulo hlupho lolu ngesikhathi sombuso kaSmith kodwa abazange bame ukulwela inkululeko. Thina lobo ingasibenefit nje abantu bakomthwakazi benefitha bona nje abantu bamashonaland akubathundubezanga ukuqhubeka belwela inkululeko yabo lathi ngokunjalo asidingi vele kuvunyelwa ukwenza imisebenzi yokukhampena lokulwela inkululeko yabantu bakithi sithi thina loba bayasivumela loba gabasivumeli sizaqhubeka sikwenza njengoba ubonile ukuthi bathela ngaphambili kuba sebebopha abantu bethu inkundla yayafumana ukuthi bekungela cala so ngaleso sizathu sithi thina ukuchubeka kwabo besibopha basilola ngamandla ukuthi abantu bakithi babone ukuthi into esilisayo iliqiniso ngesilungu kumbe ngithi igenuine ngoba kube into ethi kungasoqiniso ngoba abasibophi ngabe kabalandaba lathi bezaphongusekela nje bethi abantu laba bayenza into engelangqondo but khona ukuthi baqhubeka besibopha kuyabonisa ukuthi bayasizwa ukuthi sikhona njalo bayaqhubeka bayananzelela ukuthi into esiyilwelayo iliqiniso kanti izavula abantu bakithi amehlo bese besisekela.
Lo ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, sixoxela ye ekobulawayo.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo 6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo 7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 pm ntambama.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela iziphathelane labatsha.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingu Mike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Sean Majeza oyingcwethi kwezokwethulwa kwempiko enkundleni zokukhulumisana lokuzilibazisa as a social media. Njengoba isikhathi sokhetho sisondela duzane, lamhla kuhlelo ngixoxa loMajeza mayelana lomsebenzi wakhe, indaba ezingekho kuqiniso okuthiwa ngesikhiwa hi fake news, lokunye okufanayo okudabuka ku social media okungathinta impumelelo yokhetho oluzayo. Majeza, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hi, mphilile mina. I hope you're also okay.
Hi, Tina, siphilile mnumzana. Masiqale lingxoxo, ungichazisela ngamafishane mayelana lo msebenzi wakho.
Ngisebenza kumedia jikelele.
Mm-hmm.
So ngingathi mina ngi-communications expert rather than social media expert.
Mm-hmm.
Social media is just a small part of the work that we do. Of course, it's very important. Kodwa engikwenzayo mina ngisebenza lama NGO, lama public broadcaster, lama media organizations, and then ngikwenzayo ngifundisa abantu ukusebenzisa i-media and ukusebenzisa i-social media also as part of it.
Awunginikeze ama examples of umsebenzi wakho.
Ah, okay. So engikwenzayo ngisebenza with i-Radio Netherlands Training Center. Kuyabuya abantu abasebenza ku-media, ama-journalists, ama-communication professionals, bayabuya e-Hilversum la engikhona e-Netherlands, and sibafundise ukusebenzisa i-media. So ngabantu abayebevele besebenza ku-media, kodwa thina sisebenza esithi capacity building, increasing what they already know. Engikwenzayo ukufundisa. Kulekho engifundisayo ezayo data journalism, which is where we're using information esiyitholayo online and then sesisebenzisa ukwenza ama stories. Bese kusiba le course futhi enza qala ukuyenza ngo-March lo nyaka.
Mm-hmm.
Digital content creative. Ngiyabe ngisebenza labantu sisenza everything from ukwenza i-blog online, video 360 videos, virtual reality, wonke nje uhlangene ngama course ngiyabe ngiwenza.
Speaking on e-media, awungitshele mnumzana, ngibona inhlanganiso eziningi ze-social media ezifana labo Twitter, njalo i-Facebook, sebesungula. Now, let's talk about i-fake news. Lokhu kuyinto that has the potential eyokuthinta impumelelo yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Njengoba isikhathi sokhetho sesifike eZimbabwe, awungichasisele ukuthi umsebenzi wakho uqakathekile okungakanani as someone who works with social media, i-media literacy lokunye okufanayo.
If we're looking at a country like Zimbabwe, as it is khathesi, i-social media ilamandla, i-media ngokwayo ilamandla, ukubusa abantu, ubabusa ngokubanika imilayeze ngithi information. That's the way politics works, that's the way power now works. So umsebenzi engiwenzayo mina ofundisa abantu ukuqala ukuthi sijenziswa njani imedia, owesibili ukuthi babe lokubona ukuthi into le iliqiniso kumbe ingamanga esitshelwayo. All these things together, they make for a conscious citizenship. They make for citizens who keep their government on its toes. And as it is, kathesi i-hate speech sesiyibona ingezeleleka ku-social media space eZimbabwe. Right now, with the new president, people are spelling the word idiot with an ED at the beginning. And that's hate speech towards people who support the new president. And we may not like the man's policies. We may not have specific parallels on political standpoint. But hate speech is wrong regardless of who says it and who uses it.
Hayi, Macheza, ngilethemba lokuthi abalaleli bethu bakuzwile kahle. Siyabonga lokungena kuhlelo mnumzana. Balaleli lapha bengixoxa lo mnumzana Sean Macheza. Oyingcwethi kwezokwethulwa kwempiko enkundleni zokukhulumisana lokuzilibazisa as a social media. Bafethu, isikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Olivalisayo ngu-Mike Hobe, lilale.
Siyabonga Mike. Ngesizwe eziphathelane lamasiko silo Gibbs Dube we Studio 7.
Kangelo kokobe
tuna masiko
babe tetela malo
ningali tshona njani zolo muhle lapha likhona kona ngapho endaweni esijeneyo njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba lokuzihlonipha njalo lokuhlonitshwa ngabanye abantu enkundleni lokho silonkosazana sikhathele nyathi kanye lomnumzana Mbonisi Martin Chuma lezi zingcwethi kwezamasiko esintu
uzothola umuntu omayigqoki overall kuthiwa hayi usebenza emgwaqweni okukanti ungunesa obasegqoka ukufisha nokuveza into eziningi bese kuthiwa lo usebenza ukudayisa into ey'kuthi sesisuke sajula kakhulu ekugqokeni sakhohlwa ukuthi emandulo abantu bebehamba ze begqoka ibheshi yoba into okuzovala nje indawo encane bebengabi nenkinga abantu kodwa ngoba manje imizwa ayisahlonishwa imizwa sesifuna ukuyinikezana nomkuphi that's why nempahla yokugqoka isingathi inesidima ikakhulu kwelakithi ezimbabwe mawuya kuphumuye kwamanye amazwi uzobona ukuthi impahla yomuntu ayisho okuningi ngaye cha kodwa wena isingawe isigu sakho uziphatha kanjani ebantwini ma ugqoke into eyikuthi iyo into engingayisho
ye mama mdluli nanto kudaba khonapho bongomtshela nje simqondise ubaba uJuma nxa ukuthi ukakutshaya kuhle khonapho
ubaba uJuma nyamuzwa sibili kukhuluma kwakhe uyibeke kuhle futhi la yasazi umuntu omama wagqoke into eziveza imizimba wakhe ongasesho ukuthi kone ngabantu bomu obviously lokuthi edayisa la ubaba uJuma uzithole ukutsho njalo umuntu ongumama kusho ukuthi yena esiqinisweni ukuthi agqoke isigqoko sobumama esilesizolo yikho ukuthi angabizwa ngegama lelo angayisilo lona njengandayisibiyibeke khonakho yazwakala kwakathuma lokhu yana okona umsebenzi ama-overos njenjani hhayi laphana umuntu yabesemsebenzini lapha sitsho nje ukugqoka general uyabona yikho kwenje ukuthi umuntu ecine ngizivumela nje ngizihambela bese mbonakala sengigqoke into ezivezinzi kuba kuthile ukuthi abantu bazosekukhangele njengomuntu oyadayisa ezinyizini ukuthi kifihlele inye bani ukuthi umuntu uyadayisa ngomzi kodwa umuntu engathengisi mzimba ezitele ukuthi sigqokile but sokuhle kwamkhipha isithunzi kwamfaka ebantwini bezinzi but nxa uzigqokele kuhle either ungathi ukhulume elinye ibala besinekethi mama lo ugqoka wakhe lokhuluma kwakusahambe okwenza ukuthi ukuthi indlela yabugqoke ngayo kade kube kuhlonipha but amazwi akho aseyenze waphuma elayinini kodwa ungagqoki kuyikhulume kuhle labantu konke kuyabe kuhambelana lokwenza kwakho ukuthi umama nangu lapha singakuza yena ukuthi kantilokhu ungasekwenza ku-right yabo
ye abantwana-ke golide bafundiswa njani khonokhu okuqakatheke kangaka sibili yayibamba indaba
yazi inkinga esike sibe nabo kakhulu kwelakithi ukuthi after i-generation yasemzinikazi nabolehanda nabokagubi nabobanibani angithi asisabanga nento esingayithi maybe i-national dress or sithi unkosikazi wesindebele ngigqoka kanje unkosikazi wesishoneni ngigqoka kanje owesikhalane ngigqoka kanje angithi sesasuka nje salandela lokuthiwa ibhathi nebrook isketi neblawu manje umama ma ungambuza ukuthi mama awungichazele kahle kahle umuntu owasesindebeleni ongumama ugqoka kanjani ngeke aze akutshele nje ukuthi ugqoka isikipa esiyikanje kumbe into eyikanje angithi bese kungena ngesingisi kuleto kuthiwa yi-African attire i-African attire kusho ukuthi lezi zamabalabala ezisuka le ku-East Africa yize sokuthiwa yi-African attire zikwenza ukuthi ma ungazigqoka uzize ukuthi ngilinina angithi mama ungubaba bawungafakanga ibhathi nebrugwe nethayi bathi eyi ubengagqokanga kodwa kahle kahle amaphalanga bagqoka kanjani bavunulani amatonga bagqoka kanjani okwabo kosiko lwakubo besides ibhesh yabona yikho lapho engathi silahleka khona kakhulu ngoba sisuke sithathele ebheshwini bese sithatha nemfundiso zakwamanye amazwe sesifaka o-African athi njengamanje eZimbabwe kungathiwa omama ligqoke kahle ma ungayigqokanga iZambia nentsaro nekhwiye le namabalabala awukho muhle ungafaka uqwala bese kuthiwa ubonile befakele labo qwala abaofisa abaphende nzima kanti thina vele sigqoka kanjani njengamaNdebele njengamakhalanga njengamamatonga njengabesuthu
ye golithi sikuba ngomlomo ngena khonapho ke mamdluli ngamafutshane
ubaba nyamuzi uthethela ngokuthi itshele singakwazi ukuthi emandebeleni abantu bagqoka kanjani but ngibona ngani ubaba uyakwazi la ukuthi esintini sakhe sesindebeleni nxa kuthi umama ugqokile uyabe egqoke njani umama uyabe egqokele isikhethu sakhe esiraisi babati wazigqokele iblawuzi yakhe wazifakela ikhe yakhe njengafakanga ikhe wakhe wazijamela kuthi inyele zakhe zaba right egqoke okokumama hathi egqoke okwabantwana abancane abale-6 years la bantwana nxa ilokhu ekhula ngesteji esiyafika 16 years hathi egqoke okomntwana ole-3 years uzawedakathi umntwana lo unina sokuzamfundisa ukugqoka kuhle kathi agqoke kuhle manje sekhile iyabona
hhayi ke zulukandaba namhlanje sima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithathe leli thuba ukuthi mbonge unkosazana sikhathele nyathi kanye lo mnumzana mbonisi Martin Juma ingcwethi kwezamasiko esintu Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube
ilale yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe linqotshwe ngama-wicket amathathu leqembu laseSri Lanka emdlalweni kakhilikithi owesine omncintiswano weRocket Tri National Series oqhutshelwa elizweni laseBangladesh. Ukutsho intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe ile liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi afika phose amakhulu amabili 198 ngemva kokuba lilahlekelwe ngabadlali bonke sekuphele ama-overs angamashumi amane lane 44. Kuthe iqembu leSri Lanka seliphendula libuthelele amaranzi angamakhulu amabili lambili 202 ngemva kokuba lilahlekelwe ngabadlali abahlanu sekusele ibhola elilodwa kuba kuphele ama-overs angamashumi amane lanhlanu 44.5. Le mpumela itsho ukuba iqembu leSri Lanka liphindisele ukunqotshwa elikwenziwe ngeleZimbabwe kumdlalo wesibili walomncintiswano lapho abafana bakaHeathstreak abanqobe khona ngamaranzi alitshumi lambili. Ukapteni weqembu leZimbabwe uGraeme Cremer uthi kuzamele benqobe iqembu leBangladesh ngolwesibili ukuze beyale belokhu belethuba elokudlala kufinal ngomgqibelo ozayo.
We just really need one in the top 4 actually to bat through.
Udingekelayo ukuba omunye wabadlali bethu abaqala ukuchaya ibhola eyale elokhu esenkundleni umdlalo uze ufike emaphethelweni. Sikhangela umdlalo ngamunye ngamunye kodwa lomdlalo olandelayo uqakathekile kakhulu ngoba nxa singanqoba singafinyelela ukuyadlala kufinali yikho siyabe sisidla amahabula ngemva kwensuku ezimbili.
UBrendan Taylor othole amaranzi angamashumi amahlanu lathoba munembili kanye loCrema othole angamashumi amathathu lane yibo abadlale ngcono kubadlali beqembu leZimbabwe ngesikhathi leli qembu selitshaya ibhola. Ngolwesine iqembu leBangladesh lona eselinqobe kuyo yonke imidlalo eseliyidlale kulo mncintiswano lizadibana leSri Lanka njalo amaqembu amabili azatholakala ele mixomelo ethe xaxa ngemva kwalomdlalo yiwo azadibana kufinal ngomgqibelo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Sikhatha savuma ukuba siqhubeke sisonke. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.